atisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Lingali tshona njani izilukandaba mthwakazi omuhle siyalambulela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 2 kuLwezi 2019 olamukelayo ngu Chris Gande endabeni zethu lamhlanje. Uhulumende usethule ngokusemthethweni ugwalo olwandulela ukusungulwa kwemali entsha ngenyanga ezayo.
Sakuzana PF kuphela kakusebenzi ingqondo yakho, kusebenza ingqondo yesystem, uyatshelwa okokwenza. Wena kwakho sekumele uyimplimente, uyakuthanda kumbe kawukuthandi. Into ekhona yinto umthuli angena engakwazi uzayithola.
Amalunga edalele ephalamende athi akusiko ukuchaphaza imali ukwenza umhlangano edolobheni leVictoria Falls.
Amboni mehluko mina nxa ngikhuluma iqiniso Chris, umehluko kawoko ukuba seFalls kumbe ukuba seHarare kuyafana konke kulendleko.
Usenator wedalela eMelika oyintombazana usechiye umsebenzi ngemva kokuba wayethandana laye haze ebulenjini imfanekiso yakhe ebhunyumunyu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Uhulumende usethule ngokusemthethweni ugwalo olwandulela ukusungulwa kwemali entsha ngenyanga ezayo. Ugwalo leGovernment Gazette olukhitshwe lamhlanje luthi kuzasungulwa imali entsha eyisilinganiso se-$5 le-$2 njalo lolugwalo luveze lokuthi imali yakhona iza kuba iyisimo bani. Lokhu kwethulwa ngusiba lukhulu webhanga le-reserve umnumzana John Manguja ngeviki edluleyo, kodwa umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube walandula lokhu esithi akusiloqiniso. Abaningi ababeke bakuveza lokhu, kodwa uNcube esala esitha kulamali entsha ezayo. Kambe kungakusitsho ukuthi uNcube usebenza engazi okwenzakala ebhanga le-reserve? Sibuze umbuzo lo ophatheke kwezombusazwe umnumzana Edwin Dlovu oyisiphathamandla sebandla le-MDC.
Siyakhumbula ukuthi uMthule Ngena wakhupha umbiko ukuthi ufuna ukukhipha ibhondi ngoba i-bad money ixosha i-good money. Ngokuya kwesikhathi akwenzanga khonokho, wakuphika. Sabona instead esekhipha i-US dollar. Siyambona umsekeli kamongameli webandla le-MDC uTendai Biti wakutsho ukuthi sokule mali ebuyayo izim dollar, wakuyala khona lokho. Waphinda futhi njalo ukhosi wathi yena kule mali ebuyayo ibhondi izimdola wayala. Uma kunje wathi kule mali ebuyayo wayala yena umthuli. Kuyatshengisela ukuthi ba-confused njalo bayesaba ngoba besazi ukuthi abakwenzayo kakuqondanga. Le fuel isananzelela ukuthi kuyakhulunywa ukuthi izavuka ikhwelile bayale, kodwa sisiyafika kuphampu sithole ikhwelile. Yikho-ke lizathola ukuthi bayesaba, bafuna ukuthi-ke bajume abantu ngabantu bevuka. Bathole sekulezi mdola, abantu bevuka, bathole ifuyo likhwelile, abantu bevuka, bathole izinto zonke zikhwelile. Ngamagwala bayesaba, kabazithembi.
Ngezinye indlela singathi umphathintambo uNcube usebenza engatshelani labanye yini okwenzakalayo, kumbuya bekwazi nje efuna nje ukukhuluma okungayisikho.
Hayi, kuba kwazi yabekwazi ngoba zinhlelo abaye bezenza bendawonye baya bekwazi, bese betshiyana kuthina abanye benza amawala. Ba-announce isikhathi abasifunayo singakafiki. Abanye-ke bese befuna ukuthi bakufihle khona lokho kungaphumi. Umehluko nje okhona. So yilo uhlupho esidibana labo, ngoba uhlupho baya besesaba ama-repercussion. Bayakwazi ukuthi bangadibona sekubuya izimdola lapha ama-rates athawe kakhulu, ithi luze ivalu ivele ingakangena ebantwini. So yikho befuna-ke ukujuma abantu abantu babona sokusenzakala.
Bakhona abathi usikhwicamfundo uThuli Ncube umphathi intambo wezemali ngumuntu okhaliphileyo okokukhalipha kwamabhuku nje kuphela kodwa phansi lapha nxa sokuyikuthi into zenzakale zingayenzakali kungakuliqiniso yini khona
khaliphile wazithi ufundile wazithi uyazi kodwa kuzana PF phela akusebenzi ingqondo yakho kusebenza ingqondo yesystem uyatshelwa okokwenza wena okwakho sekumele uyimplement uyakuthanda kumbe kawukuthandi into ekhona yinto umthuli angena engakwazi uzayithola yikho wathi engena wenza amawala wathi hayi sizakhipha i-bond note iqotha US dollars sizenza lokhu nalokhu ekhuluma ngaconsultanga abanikazi bephathi.
Alo-ke ngumnumzana Edwin Dlovu ophatheke kwezombusazwe njalo eyisiphathamandla sebandla le-MDC ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930, 13860, laku 15460 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli yethu ethi www.voaindebele.com.
Amalunga edale lephalamende athi akusikho kuchaphaza imali ukwenza umhlangano edolobheni leVictoria Falls. Amalunga edale lephalamende kunye laweSenate adlula amakhulu amathathu i-300 labanye abanxusiweyo abangamachumi amahlanu i-50 baphakathi komhlangano wokuhlaziya ukuhlelwa koluhlu lwendleko zikahulumende olomnyaka ozayo edolobheni leli eleVictoria Falls. Lumhlangano lesihloko esithi ukuhlela imali ngobuciko bokwehlisa indleko kodwa uZulu uthi lokhu yikuchaphaza imali. Sixoxe lomela isigaba seBinga North edalele eParliament umnumzana Prince Dubeko Sibanda owebandla leMDC saqala ngokumbuza ukuthi akusikho qiniso na ukukhulunywa nguZulu.
Aso mnangagwa okhulumayo lapho esikhona khona kathesi akukhulumi mnangagwa lapho esikhona khona iParliament izohlala phansi ukuthi izohlela ukuthi kambe imali enganikwa nguhulumende umnyaka ozayo ukuthi kwenziwe imisebenzi okufuze ukuthi yenziwe imalini inikwa kubani. Mina njengelunga ledale leParliament leBinga North ngikhuluma kanje lokhu ngisukile eBinga amalanga amane adlulileyo asimafoni lawo engiwatholayo avele ekhaya inkomo ziyachuba ngenxa yokuthi akulamanzi amadamu amanengi akalamanzi lesikolo nezikolo actually ezimbili engizifonelweyo bentshela ukuthi hayi thina sesizavala isikolo because akulamanzi. Now lapha esibuye khona yikho okwabelanwa na imali kahulumende ukuthi uhulumende ngomnyaka ozayo ukuze esebenze imalini efize inikwe ugatsha lukahulumende oluthize. Engikufundileyo okwakuqala ukuthi khona amanzi noma izulu engaze line libe nengi okunganani ufuze siwalondoloze. Siwalondoloza njani? Siwalondoloza ngokumake sure ukuthi engagelezi aye elwandleni kumbe aye kuZambezi. Asiwabambeni lawa manzi ukwenzela ukuthi egcineke okwesikhathi eside. But ukuze lokho sikwenze sifuna uncedo oluvela kuhulumende athi ngeke sakwenza sisodwa. So ke lokho ukuze ke lami ngiye kugcizelela kuyefika lapho engifuna ukuthi kufike khona kufuze ngihambe lapho kwabelanwa khona leyo mali.
Ye abanye bayathandabuza ukubana kanti vele kungani umhlangano nalo ungenzelwanga eHarare lapho kuvele kuhlala kuhlanganwa khona kulokuya eVictoria Falls endaweni abaningi abayikhangelela njengendawo yokuzithokozisa njalo elamahotela alebhadalo enkulu kakhulu.
Engxenye mhlawumbe bona babona ngani nxa siseHarare siyabe sihlala ezindlini zethu. Nxa ngiseHarare ngiyakhetha ukuthi ngingene kwiphi ihotela ngoba yikho akutshoyo uhulumende ukuthi nxa ngiseHarare kufuze ngihlale ehoteleni. So ke iwetela kangikwazi ukuthi engabe idula kakhulu eFolos ukwedlula iMikis Hotel eHarare yipi ngoba silamalunga awedale leParliament awahlala eMikis Hotel okokuthi ngabe kuthiwa khona bahambile sayakwenzela eHarare lakho bekufana bebeyahlala eMikis Hotel beyehlala eRainbow Towers beyehlala eHoliday Inn awaqhamba ama hotel wonke awehlale uwaqede ngokudula kwawo.
Liyaphiwa na imali le ethiwa ngama allowance njalo ukudla kwakhona liyazibhadalela na?
Ukudla siyazibonela Chris, into esibhadalelwayo ngale ngumbheda wokulala le breakfast. Angikwazi ukuthi breakfast yabo yenza malini, kodwa idina ngengazama ukuyibuza idina yabo ibiza ama 600 something dollars. Idina kasithengelwa nguhulumende, idina omunye lomunye uyazibonela. Nxa uthe wakwanisa ukuthi emini uhambe wathenga idrink, wathenga le sinkwa, wangena laserumini yakho walala usidla ebusuku, yikho khona lokho. Ngoba lathi siyakunanzelela ukuthi ubunzima bona lobo bubonwa ngumuntu wonke, lathi sihlangana lawo.
Alo ke ngumnumzana Prince Dube Kosibanda umela isigaba sePinga North edalele parliamente engwebandla le MDC. Lokhu sikudaba lunye sixoxele olwela ilungelo likaZulu umnumzana bekezela maduma fuzwayo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Yes, ukuthi into naleyi kade siyidiscussa sibili, it doesn't make sense. Ngapha bakhuluma ukuthi bafuna ukwenza ama austerity measures, emphasize on ukukhatha i-government expense. Then bona bese bephuma behambe behlala e-resort town for almost 10 days. Besithi badiscuss i-budget, bona vele i-half space bake bengene phela under i-dream city ye-parliament, bafuna i-parliament. Waye ngaphelanga bangene i-parliament badiscuss i-issue yangkhona yena le, kungakayi ukuthi ba-serious ngendaba yokukhatha ama-cost ka mina. Yabona into abayenzayo ayahambelani laba abakhulumayo. That is where abantu behlala bengingazisa ama-plans aba abakhuluma ngawo.
Ubona ungani ibandla le-MDC ngalalile na ukuthi amalunga alo ahambe khona le mhlanganweni lo?
Yes, I'm a double standard. My eyes on the other hand, I'm not going to be able to do it. Pela yena le into abamnanga kwa abathi abamfuni okuya iDPA yayo futhi, so it makes me confuse. That's why thina we always saying the MDC I think the best move okumele bayenze kathesi abathi bavele bephume eParliament altogether once and for all, kwenze ukuthi sizwe phela imessage ephuma kubo ukuthi exactly oyikho abakukhulumayo yikuphi. Kunokuthi at one moment bafuna, the next moment abasafuni. Kuya confuse iagenda yabo exactly okuya bahamba ngayo.
Manje ngokubona kwakho, ubona ungani ngamhlangano lo wayenzelwa ngapi ukuze kulondolozwe imali? Ngoba sizwa kuthiwa imali esetshenziswe khonale eVictoria Falls iyalingana la le ebingasetshenziswa eHarare, ngoba lako kulamahotela alembadalo ephezulu.
Hayi, abaqinisanga. Ipolosi ze resort area kuningi abakwenzayo nxa behambe khona ngale. Lama allowances abatholayo maningi nxa besepolosi other than nxa beseHarare. And eHarare kade bengafuze bebhukhi hotela, kade beyangena eParliament badiscuss i-issue yabo beyiqede. Kube yi-normal sitting yeParliament engela ama allowances abawathola bese-Vic Falls. Abakulanda e-Vic Falls iqiniso abangafuni ukuthuma ukuthi balanda ama-extra allowance. Andi bathe bengena umhlangano abanye belokhu bephuma beseyadlala ikhasino, abanye belokhu bephuma besenzani. Kuselwa ukuthi ozaphuma kumeeting kasaphiwe i-allowance, bavuka begcwele bonke okungasela ngithi umuntu ophuma ngithi esiye-toilet begada ama-allowance zona lawo. So ayisukuthi kuyafanana lokuthi ngaba seHarare. It's not true.
Lo ke ngumnumzana bekezela maduma fuzwayo olwela ilungelo likaZulu beqoxa ecingweni le-Studio 7 eseHarare.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha e Voice of America ese Washington DC.
Ukulelunga ledalela eMelika ele The House unkosazana Katie Hill osechiye umsebenzi ngemva kokuba wayethandana laye ehaze ebulenjini imfanekiso yakhe ebhunyumunyu. UHill osethandana lomunye njalo owesifazana bathatha imfanekiso benqunu yasihazwa ebulenjini be-intanethi ngulowo owayengumkakhe kaHill ukuthi ucine kubangela ukuthi achiye umsebenzi. Lolu daba solubhahile emhlabeni jikelele lapho izithandani ezizehlukana khona bese zihaza imfanekiso yabanye babo bengagqokanga njengendlela yokubazwisa ubuhlungu. Kwamanye amazwe afana le South Africa sokwethulwe imithetho ejezisa abayenza lokhu. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi kwezamasiko uNkosazana Stars Mathethebe.
Kufanele bathathane imfanekiso. Kathesi vele njengoba imfanekiso zithatha loba ngaphi loba ngaphi, ungabe usakwazi ukuthi ngabantu abathandanayo. Ngoba abantu besemihlanganweni khonapho umyathatha impikitha ayibona ku-TV or from the television noma umyathatha impikitha ku-TV. You know, ukuthathwa kwemipikitha kathesi vele sonke into esiphongwa saqakathekanga ngoba lobani lobana ngawuthola impikitha kabani afuna ukuwuthola.
Ye, kodwa-ke imfanekiso esikhathazile yileyi abantu abathathana bebhunyumunyu besecansini kumbe besekamelweni.
Hayi, leyo kuthathana bebhunyumunyu isinto kasikuvumi lokho. Vele kanti kuthathanelwanani abantu bebhunyumunyu? Lokho nami angikusekeli ngoba kungavela bathathane bebhunyumunyu okulandela impikisa leyo isingalahleka ingene kwezinye iy'nduba ezingamelanga ingenekizo. Njalo nxa bengasathandani bebonana bebhunyumunyu kuyabe sokuyinto engabayenza ukuthi benzelane umona. Akufanelanga abantu bathathane bebhunyumunyu.
Kuzoba lolunye udaba lokubana bona labo abantu abathathana imfanekiso omunye nxa seyaliwe abe sehaza limfanekiso ebulenjini kumele babotshwe bajeziswe kalukhuni. Ukubona njani wena?
Lelo liqiniso. Liqiniso kho. Nxa omunye ehaza imithikitha yomunye ebulenjini ngoba bengasathandani, lowo okwenzayo ukuhaza yabothiswe njalo aphiwe isigwebo esibuhlungu kakhulu ngoba uyabe esephambanise ilungelo lomuntu yena lowo wamveza sobala.
Manje njengodaba lolo lenzakale ngapha kwele Melika ukubana untombazana lo kade lesikhundla wacina wachiya isikhundla sona lesi, ubona ungani nxa kungayenzakala eZimbabwe khonapho umuntu ahazelwe imfanekiso yakhe yena elesikhundla esimqoka asiyekele na isikhundla soneso kumbe uZulu kumele amzwele?
Kuya ngokuthi yena lo othi uyeke isikhundla ngoZulu yini otheka yeke isikhundla.
Alo ke nguNkosazana Stars Mathethebe ingcwethi kwezamasiko ebesixoxa laye ecingweni esenkayi. Yikudibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Innocent Ndibali, umkhokheli wenhlanganiso yabantu abadinga umsebenzi eZimbabwe Unemployed People's Association.
Ngiyabonga kakhulu kwesinja.
Hayi, mina mphilile. Ungasitshela ukuthi inhlanganiso yakho ithiwani njalo iphathisa oba?
So, iZimbabwe Unemployed People's Association i-organization eyafonywa ngabantu abangasebenziyo, abantu abangelalutho, abantu aba excluded ku mainstream ye economy. So okwenzakalayo ukuthi ngo 2011 bahlangana abantu abangasebenziyo bekhokhelwa yimi ukuthi besungule inhlanganiso le ukuze bebe lakho ukuzisiza ngazo zonke indlela zokuthi be survive, because as you are aware ukuthi ilizwe lakithi okwakhathesi kunzima sibili.
Manje iphathisa njani linhlanganiso? Iyadingela abantu umsebenzi na?
Ye, inhlanganiso le iyadingela abantu imisebenzi, njalo iyancedisa ukuthi abantu bezame ukuhlangana thole uku-approacha amanye ama-organizations ukuze bethole usizo. Sesike satholela abantu imisebenzi endaweni ezishiyeneyo, emagarajini, kuma-factory, lasemakhaya. Silakho ukuthi sincedise abantu nxa befuna ukwakha kumbe abantu abafuna ukulungisa izindlela like ama-bridges. For example, eMatsouth we've worked in the community kakhulu ukuvuselela ama-bridge, njalo by so doing kade sikwanisa ukucreate imisebenzi for abafana abancane, abafana abasemakhaya labo, ukuze bethole khonoko ukuthi bencede labo imuli zabo. Sesiye sasebenza labantwana njalo abachiwe ngabazali babo ngenxa yomkhuhlane. For example, sile project elokhuzeni eNyamendlovu esilabantwana aba over 15 abachiwa ngomama ngenxa yomkhuhlane. Siyababhadalela ama school fees, siyabancedisa lazo zonke indlela ezokuthi bethole ukuthi bephile. Sesike sasebenza la community emakuzeze, sibhadalela abantwana i school fees, sincedisa sisebenza la ama parents ukuthi bezame ukuthola indlela zokuthi nabo be support ama communities abo. Kuyukuthi vele si recognize ukuthi wonke umuntu is unemployed, because sile over 90% unemployment. Bakhona even abasebenzayo ba as good as ukuthi vele basebenza.
Nxa umuntu efuna ukuthi abe lilunga lenhlanganiso aphathiswe, wenza njani?
Umuntu uyakwanisa ukusithola online njengeZimbabwe Employed People's Association. Uyakwanisa futhi ukuthi contact, ngoba ungangena kuhle online uyakwanisa ukuthola ama local contacts of ama coordinators, ngoba iZimbabwe Employed People's Association abanye bayazi kuthiwa iZupa i-registered as a trust for the unemployed. So uyakhona ukuthola ama coordinators kuma different areas. For example, eMagwegwe kulama coordinators, eGwanda kulama coordinators, ngoba kule national leadership vele eZimbabwe Unemployed People's Association eyiyo ekwanisa ukuthi nxa kwekuthi ufuna ukujoin uyakwanisa ukujoina, kumbe wakwanisa ukungithumela i-message even ku-Twitter mina ngokwami u-Innocent Ndibali ukuthi ke ama-direction ukuthi unganceda njani. Kodwa sesike sasebenza sinile kakhulu izinto ezibhedlela, sincedisana labantu ngoba ungakhangela omama baningi, omama ababelethayo abanye balala phansi. Sesike sancedisa ngembheda, ngengubo, ngento eziningi. So abafuna ukusiza bakwanisa ukungicontacta mina directly ku-Twitter kumbe ku-email ku-ino.ndibali@gmail.com.
Hayi, kezwakala isikhathi savumi. Sibongile kakhulu mnumzana Ndibali.
Ngiyabonga kakhulu.
Lo ke ngumnumzana Innocent Ndibali, umkhokheli wenhlanganiso yabantu abangelamsebenzi eZimbabwe Unemployed People's Association, ebesixoxa laye kuhlelo Liphuma Lendaba Litshone Lendaba. Okwamanje sengilichiya izandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana, lilami usithandekile Mhlanga. Namhla sixoxa ngomkhuhlane wemvukuzane yebele, i-breast cancer. Sibona ukuthi inyanga le esesiyigqibile ibingeyokunanza lo mkhuhlane. Sixoxa lo mongikazi unkosazana Rebecca Madlela oyingcwethi kulolu daba.
Mina ngisebenzela ku-industry clinic. Besisenza imikhankaso kakhulu ukukhuthaza izisebenzi esilazo, omama bonke labo baba, ngoba imvukuzane yebele yayikhethile ukuthi kumama kumbe ngubaba. Labo baba bayayenza imvukuzane. So sibe lawo umkhankaso wokuthi besikhuthaza wonke umuntu nje ukuthi abuye azohlolwa. Sabahlola njalo sibafundisa ukuthi bebodwa labo bangazihlola njani.
Manje abantu babuye ngobuningi babo yini?
Babuye bebaningi kakhulu, ngoba sihle sakuqalela ngaphambili sibili ukwenzela ukuthi bakuzwisise singakakuqalisi. Babuyile obaba, babuyile omama, lanxa obaba bengani bayathandabuza, kodwa hhayi babuyile.
Ye, kodwa bekungaphandle kwembadalo yini?
Ye, bekungaphandle kwembadalo, ngoba senze okokudinga esisebenzelana labo kwezempilakahle. AbeZimbabwe Family Planning Council yibo ade bekhona ukuzosincedisa ukuthi umkhankaso lowo ungani uyaphumelela. So bekungaphandle sibili kwembadalo, kuyikukhuthaza nje ukuthi abantu bananze nje impilo yabo, impilakahle yabo.
Bekumele abantu labo beqeda lapho bayengaphi ukuthola usizo?
Abantu labo bebethi nxa sebehloliwe singathi nje kube bonke labesibahlolileyo abafika about 50 akula esimtholileyo ele izitengiselo ezitengiselo ukuthi kule mvukuzane. But ibe sikhuthaza njalo ukuthi bahlale behlolwa ezibhedlela zikahulumende, kuyahlolwa njalo eZimbabwe Family Planning Council. Okusiphayo nje ukuthi nxa sesiya ezibhedlela sefuna yena ukuyazihlolela kumbe kudokotela oprivate ozimele yedwa, sokumela kube nenhlawulo, sokungani kuyabadiscourage-ke khonoko.
Manje abantu bengabe bezayenelisa leyo mali yini, kumbe zikhona ezinye inhlanganiso ezinakekela laba bale mvukuzane abangenelisa ukuzibhadalela?
Inhlawulo ziningi kakhulu, ikakhulu nxa uzihambela wedwa kungala mkhankaso njengalowo esiwubizileyo. Kuzima emuntwini ukuthi akwenze. Akukabi lenhlanganiso ezizimeleyo kwelakithi lapha eZimbabwe ezikhangela ngomkhuhlane wemvukuzane. Okwehlukene njengokuthi umkhuhlane wemvukuzane yesibeletho ingcono ngoba ikhona lapho kwenziwa khona kungala nhlawulo, abantu bathole usizo. Kodwa nxa sokufika esitejini sokuthi sokuyimvukuzane yebele, kusukusela usiyahlolwa uyabhadala. Usutholakala ukuthi ulawo umkhuhlane uyabhadala. Nezitejini zangkhona, imithi yangkhona naleyo ama-chemotherapy ayadula okungaphezulu kakhulu. So akulula emuntwini osekhaya la.
Kulabo-ke abafuna ukuzihlola, ubungabaxwayisa uthini, kumbe ngubaba kumbe ngumama?
Kubomama kulula ukuthi bazihlole ngoba ikakhulu ngemva kokuthi esengenile esikhathini, yisi isikhathi sokuthi ngemva kokuba eseqedile ukungena esikhathini azihlole khona, ngoba siyazi ukuthi ngesikhathi nxa esezangena kumbe esesikhathini ama-hormones ayenza ukuthi amabele angana akhula.
Siyabonga Sithandekile Mhlanga kuhlelo lwethu lwabesifazane. Kwezemidlalo lamhlanje, izwekazi le-Afrika liphakathi kokujabula kulandela ukunqoba kwenze iqembu le-South Africa elomdlalo we-rugby elithiwa ngama-Springboks elitshayele eNgilandi 32-12 laphakamisa inkezo ye-2019 Rugby World Cup. Sixoxelo wake wadlalela iqembu leZimbabwe le-rugby lama-Sables uThulani Thabulawa, njalo ongumqeqeshi womdlalo we-rugby.
It was evenly contested. Lanxa ngithe ngikhangela vele from the first few minutes nganazo ukuthi khona iSouth Africa is getting upper hand on ama collisions and la ku scrum. Igame bayiwine ku scrum actually. Vele ngama first set half bayiwine ku scrum. Once they mastered the scrum, kutsho ukuthi vele England bese ku back foot. And then kwesabela nje South Africa bekuthi khona i-England ku loose play was better. They were kusuka the contact England will get that ball. So England be better ku loose play. So I thought England might take advantage of that loose play and use ama illustrator about to gain advantage. But unfortunately, since they've been beaten from collisions like a scrum and all that stuff, they couldn't match the pace of the Springbok.
Umumo unjani khona ngapho eZimbabwe kulabo abathakazelela umdlalo nalowo? Sizwa abaningi besithi balokujabula kakhulu. Wena kuyini okubonile?
Ya, ikuthi bengiyibukele ngingikhaya ngisendlini, but iningi ngikubonile kuma social media, kuma groups bakhodise kahle.
Yes, sizwa kuthiwa
bakhodisa kahle. Bese bayakhosa kabi ngoba iningi bebevele besupport iSpringboks. I think maybe ngenxa yokuthi uBeast udlalela iSpringboks and uBeast ngowethu ngangekhaya ngapha, so iningi sibilwe routing for iSpringboks.
Yes, sizwa kuthiwa khona ngale eSouth Africa bakhona abangela kujabula besithi bona iqembu leli alitshengisi iSouth Africa yona ngokwayo, ngoba kulabensundu abalutshwana. Uke wakuzwa yini lokhu, njalo wena ukubona njani?
I think lokho is personal ukuthi umuntu yabe kubona njani kucele lakhe, ngoba mina mina ngikhangela igame, ngiyabe ngikhangela igame ukuthi badlala njani. So ukuthi khona i-representation i-unfair kumbe amakhiwa abalungu banengu labantu abamnyama, ngingathi khona it's a personal view.
Lona iqembu leZimbabwe ubona lingafika yini kusibanga esesifikwe yileli eleSouth Africa lelama-Springbok?
Nxa kuyikuthi siyenelise ukureturn ama-players ethu lathi sesingafika ku-World Cup level, but ukuthi siyithathe i-committee, hhayi, that will take iminyaka sibili.
Lo ke nguThulani Tabulawa owake wadlalela iqembu leSebrules leZimbabwe ele rugby esigqibela ke uhlelo lwethu lalamhlanje. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Lilani.